Yebo mnumzana Nkomo, into yenziwe ngu-Dr. Thokozani Khuphe ngiyayincoma njalo ngiyayithokozelela kakhulu because u-Dr. Khuphe utshengise ukuthi yena ungumkhokheli ocabangela elakusasa leZimbabwe elihle and elakusasa leZimbabwe elihle ngelingela ZANU-PF. Thina sodwa njengama-opposition party sesilokhu esisilwa, sisilwa sisodwa, sixegwa yiyona le iZANU-PF. Nawu uMonzora laphana sesele seyedwa, se-exposed ngokusupport iZANU-PF. So ukubambana yinto enhle kakhulu ngoba ungabona ukuthi ngo-2008 uChamisa zangebe ngu-president because amanye amavoti abuya ngapha ku-Dr. Khuphe. So ukubambana kwabo lokho sibili yinto etshengisa ukuthi singaba njengabantu beMalawi leZambia khona kuyena bakwenza ukuthi bewine. So abantu bonke kumele bebambane sibili betshengisa ukuthi khona kubanjweni ukwenza ukuthi sikhiphe iZANU-PF. Yiso isiqokoqela sendaba iZANU-PF hayikhona thina i-opposition.
Kulabanye ku-Triple C abathi kabafuni kuzwa ngani lo makhuphe ngoba lazama ukudiliza ibandla labo yikho nje kuyiwa kuma-by-elections kungenxa yenu.
Mnumzana Nkomo, abantu abangafuni u-Dr. Thokozani Khuphe ku-CCC abantu abalombono omfitshane kakhulu njalo abangazwisisanga ukuthi u-advocate Nelson Chamisa wathini esithi akusela muntu olesikhundla ngisho siqalisela phansi. Angazi ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi umbekuthi u-Dr. Khuphe uphronyiswe isikhundla esithize. Ngisho ngumuntu ozihambela nje laye eyi-citizen yeZimbabwe. So angazi ukuthi okubahluphayo yikuyini. Into kuphela mina engangitshengisa okubahluphayo yikuthi ngabantu abangafuni ukuthi iZANU-PF iphume embusweni. Ngoba nxa ufuna iZANU-PF iphume embusweni, kumele ukubone sibili ukuthi kuqakatheke ukuthi abantu babambane. Ngoba sonke sinje singabe lokho esikhangela ukuthi senzelane emuva. Wonke umuntu waphanjaniswa. La u-Dr. Khuphe njiyana waphanjaniswa ngoba wakwa-recallwa phela. Kulezi zinto eziningi ezenzakala kuye. But sithi asifakeni konke lokhu emuva. Sikhangeleni phambili ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi sikhiphe iZANU-PF. Ayikhona ukuthi sibe sisilwa sodwa. So laba abantu abangafuni u-Dr. Khuphe obviously ngabantu abafuna nje izikhundla nje kuphela. Kumbe ababona ukuthi sebezathathela izikhundla. Uyabona, yi-problem.